lokho kuyamangalisa kakhulu, kuyathusa ngoba mbonani ilizwe leseliphumele kangaka. Singabuyela emuva endulo khonale lapho kwakubhadala khona besebenzisa lo kuthiwa i-butter trade, yokutshintshana impahla. Sibuyele khona phane sasikhona shuwa 21st century.
Manje lina njengababalisi, kukhona yini elikutsheliweyo ukuthi imbuzi lezi ziyagcinwa ngubani, zeluswe ngubani?
Leso yisimanga lathi sikuthola kuma-news, siphonga ukubala ku-newspaper. Asikatholi official ncwadi ezisho ukuthi into yakhona iyabe injalo, kodwa khona kuvele kuyamangalisa ngoba imbuzi yakhona uzayithi yimalini, inkukhu uyithi yimalini, uvele ivalue uyawuyathatha khonapho, yikho uyashupha khona. Ngingaba le mbuzi zami bathi imbuzi eyodwa ye-$50 nafuna ukubhadala i-$50, bayawuthini? Ngani sezingu-2 sokuyisebefanele bangiphi i-change eyimali? Wonke abantu besikolo nxakuthi babhadale ngembuzi, i-change yakhona iyabi.
Manje njengababalisi, kukhona yini eselike lacabanga ukuthi lizakwenza ngodaba lolu, kumbe khona ukuzwisisa ukuthi kuyahamba njani?
Indaba leyo ukuthi siyizwa siku-holiday le, siyibale kuma-newspaper siku-holiday. Mbona uthi ukuthi nxa after i-independence holiday sekubuyele emsebenzini, izafanele ilandelele, kuzwakale ukuthi kade kuthiwa kuzasebenza njani into yakhona. Ngoba uthi ukuthi kufanele kwakhiwe izibaya ngasikolo ngasikolo, kuqalise ukufuywa imbuzi. Ezizathengiselwa bani njengoba imali yakhona iyiyehluphayo? Zithengiswe njani? Kube nenye i-butter trade futhi, ababhuku phela uzoziyowathenga ngembuzi lapho yakuzothenga khona. Into emangalisayo leyo.